Ngakho sizi kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathele izindaba, intathele izindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla lezanu-PF. Sibona sengani lokhu into embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele, into esingafanelanga ukuthi siyivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho-ke siloku khonona okukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathela izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho yikuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathele izindaba. Ngakho-ke sibe lokuvumelana ngalokho, asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathele izindaba. Sicabanga ukuthi yibo kufanele ukuthi bakhokhele odabeni lokuchumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhlaka 23 sibe lokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye, ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo. Kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba. Nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale, ukwenzela ukuthi phela kube isibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lo dlame, ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba, ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.